Okusuke kwenzakala ukuthi bengena last week sase njengoba bechawe ngamapholisa ngendlela edanisayo. Amapholisa anganayo echawe umbango. Besifuna ukuthi odokotela babahlole kube lama medical reports. Yebo, babe bengahlolwanga. Ngakho ke sithe inkosi kayinikisa inqumo sokuthi kusasa babuye behloliwe kulama medical reports ona na.
Ye, ngezinye indlela ukuhlolwa lokhu kuyabaphuzisa yini ukuthi bethole ibail kumbe kuqakathekile ukuthi wenziwe lingaplayi ibail?
Kuqakathekile kakhulu ngoba uyabona ibail it's an intermediate relief or liberty. Thina esikukhangeleleyo ukuthi ekugcineni batholakale bengelamacala. Angithi thina esikubonayo ukuthi babotshwe bavalelwa kuthiwa bajikijele ngenxa yokuthi besebelimazile. Bona babalimazile laba bantu. So ukuzama ukuvala ukubalimaza babatshayile. Khonokho ukutshaywa yikho sifuna ukuthi kuphumele egcekeni ukuthi no, laba bantu kabavalelwanga ukuthi kuthiwe benze khonokho abakwenzileyo. Ngoba abona babeze khonokho abakwenzileyo behlulekile ukubabamba.
Kulula yini ukuthi lithole lezi ncwadi ezivela kubodokotela ikakhulu nxa kungamapholisa angabe yenze lesi senzo?
Lokho vele asoze sibuyele emuva. Into esiyifuna njengayizolo asiyiceli ukuthi yenzakale, sifuna yenzakale. We are demanding ukuthi incwadi lezo zibuye.
Kodwa lina liyazibonela ngamehlo wenu ukuthi ngempela balimele.
Uvele ukhangele nje wabona umuntu ilihle ukuthi livuvukile, ikhanda lidabukile. Lokho abazama ukukwenza lokho kuzama ukuhle ukuthela amanzi emhlanu wedasi.
Itheli ixoxa leyindaba liyihluza emthethwandaba yokulimala kwabo. Kuyini okunye okukhulunyiweyo ngabatshutshisi ngumanje?
Umtshutshisi, abatshutshisi bavumelane lathi, nomantshi uvumelane lathi wakubeka obala ukuthi kusasa. Akula ngenye indlela lawo lezo ncwadi kumele zibe khona. Ba director le prisons ukuthi ihambise abantu labo kwenzwe njengoba kunjalo. Khuluma ngendaba yebhe.